Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 11 Mpandula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Constitution inoti munano saruzwa ku Congress.
I Constitution ye ZANU PF ithi umkhokheli kumele akhethwe ku Congress. Mina ngaba lo muntu engimsekelayo yebo, kodwa kumele ancintisane lamanye ama candidates emhlanganeni we Congress.
Amazwi kamongameli Mgabe wokuthi kasoze asuke esikhundleni kumbe akhethe umuntu ozamelama ekukhokheleni ibandla lezanu PF lohulumende sokuthiya abantu abaningi besithi sekumgceke kibo ukuthi Mgabe engaba efuna ukufela esikhundleni.
Indaba yakusasa kaphuma lothuma thina abendlu balobhengula hayi ethi imlomo ivalekile asisakhulumi ngakho njalo asikwazi ukuthi kulungise ngandlela bani thina sakunanzelela ukuthi hayi bo lokhu kukhanya ngani kuhambelana lezompolitiki.
Umnumzana Stanley Raphael Khumalo ugcotshwa ukuba inkosi yamaNdebele lanxa kulokukhonona kokuba nguye na inkosi yoqobo. Kwezemidlalo lilokhu lihlezi phezu kwengalane iqembu leChicken Inn loba nje linqotshwe ngele yada ngomgqibelo odluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amazwi kamongameli Mgabe eBindura ngomgqibelo awukuthi kasoze asuke esikhundleni kumbe akhethe umuntu ozamelama ekukhokheleni ibandla lezanu PF kumbe uhulumende sokuthiya abantu abaningi besithi sokumgceke kibo ukuthi uMgabe engafuna ukuthi afele esikhundleni. Ekhuluma emhlanganweni lapho acothoze khona umsekeli wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa, uMgabe uthe isekelo sezanu PF siyakubeka sobala ukuthi umkhokheli waleli bandla ukhethwa ngabasekeli balo emhlanganweni weCongress.
Constitution inoti munano saruzwa kuCongress.
I-Constitution yezanu PF ithi umkhokheli kumele akhethwe kuCongress. Mina ngaba lo muntu engimsekelayo yebo, kodwa kumele ancintisane lamanye ama candidates emhlanganeni weCongress.
I am a lawyer also, follow the law.
Ngalokho ngiyawulandela umthetho ngoba lami ngiligqwetha. Ngiyazilandela iziqondiso zebandla kakhulu. Angifuni ukuthi kukothiwa ngachiya ngifake unkosikazi wami.
UMgabe ucothoze amacele omabili alwisanayo kuzanu PF. Elikhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa elithiwa iLacoste lele G40 esithi aselethe ukufuthelana okukhulu kubandla lezanu PF. Lanxa unkosikazi Grace Mgabe ethe akulalutho oluthiwa yiG40, Mgabe uthe likhona leli gquku njalo lasungulwa ngumnumzana kaSukuwere labanye bakhe.
G40 yivakhazi parira iwo wana kaSukuwere.
I-G40 leyi yibo abayibumbayo okaSukuwere, yibo abazipha lelo bizo.
ILacoste ndakatikwa yakabva nokuphi?
ILacoste yona ngabuza ukuthi yavela ngaphi. Umnangagwa uthi yena eqinisweni kakwazi ukuthi yavela ngaphi, kodwa wabona esephiwe angazi ukuthi yimbodlela kumbe kuyini okwakubhalwe ukuthi Lacoste.
Ukuhlaziya amazwi kamongameli Mgabe, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Mgabe uma esithi yena inkokheli kayiyekethwa kuCongress, ukubeka ngezindlela ukuthi okwamanje kakula muntu yena la ekhona phana amkhethileyo angathi uyamfuna. Lo uzathi nxa ekhethwa uzakhethwa ngabantu. Ngezinye indlela uMgabe singathi ngesilungu, he's he's having a dig at dishing out uMnangagwa basically. Yikho kwenzakalayo. Ngesinye indlela uMnangagwa uMdali uqinisa isifiso lesiloyiso salaba ababuyile esingathi yi-G40. Ngoba yikho bakufunayo vele.
Unkosikazi Mgabe yena uthi akulanto ukuthiwa yi-G40 kodwa uMgabe ukubeke kwabasobala uthi i-G40 ikhona yasungulwa ngokasukuwere bazipha njalo lelo bizo. Ungathini ngokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe kudaba lwe-G40 lo?
Okokuqala phela singalibali ukuthi uGrace Mgabe uku-G40. I-G40 inamele kakhulu yena ngasehlangothini lukaMgabe. So uMgabe uyakwazi ukuthi G40 khona, njalo singakulibali ukuthi ukhuluma njengokhulu osezilophalele nje, okhuluma nje konke nje okuphumayo nje emkhumbulweni wakhe. UGrace Nqayile sithi G40 kayikho, wenza esingathi yi-politics yokuthi uphike ukuthi into enjalo kayikho, ukwenzela ukuthi ngoba nqaye ngayo ethe ikhona, bekuzama lesidingo sokuthi kube lo mbuzo othi inkokheli yayo-ke ngubani. Nxa esithi kayikho, futhi ukuthi umbuzo wokuthi inkokheli ngubani kayikho, kawuseyi kuba khona. Ngokunjalo sokuzaba luhlupho kulaba abeLacoste, ngoba iLacoste kuthiwa ikhona nenkokheli yayo, sokuhle kubuzakala ukuthi ngubani kuthiwe uMnangagwa. I-politics nje kwenzela ukuthi uMnangagwa nxa basale besesemuva belokhu besithi hayi G40 khona, i-argument esingathi ngesilungu i-argument for existence. But vele bona oGrace bayakwazi ukuthi i-G40 khona, njalo bakwenza for political reasons ukuthi kayikho. Ikuhlakalipha nje abakwenzayo.
UMnangagwa yena singambona bemxotsha yini kuZanu PF?
Kunzima ukuthi bamxotshe kuZanu PF uMnangagwa, yisisekelo esikhulu seZanu, yimpande yeZanu, umntana ezanu umuntu lwana. Kodwa umbuso bangamncitsha, kodwa kubonakala ukuthi lanxa bemncitshile kusasa uzathola isikhundla. Angeke axotshe kuZanu, ngiyala lokho.
Lo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethe ecubungula izombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekwelebhilitane. Kunjalo nje, kulezi zalwane zeZimbabwe ezithakazelela ukuxokozela kubandla leZanu PF zisithi lokhu kungenza ukuthi ilizwe likhululeke. Bathi uMongameli Robert Mugabe lomkakhe uGrace benza kahle ukuthi kungabi lokuhlala kahle kubandla leli ngokulwisana lomnumzana Emmerson Mnangagwa. UGrips Dube weStudio 7 uxoxe labalaleli bomsakazo weStudio 7, umnumzana Isaac Mpofu, umnumzana Mehluli Mpofu, lomnumzana Effort Nkomo, wasethulela udaba olulandelayo.
Into zezano uyabona Dube singazilandelela kakhulu makugabana bona bodwa. Kusasa zivuka ungazathi thina asiqinisanga, ngoba uMnangagwa yibo bale 38 lonyaka belo Mgabe belokhu bethi nguye upresident ongaphatha ilizwe. So uMnangagwa kudala balwela inkululeko, umuntu egugele kuleyo esikhundleni esisodwa bekhona bahamba nesikolo. Kukhebe kukhombani Dube lokho?
Kulobunzima sibili,
kunobunzima ungawukuthi bengahlakaniphanga kahle abantu bangikhona ukuthi baqhuba umuntu lo. Isithetho yini? Yokuthi uzobathuka abadlise ababulale mnqoba, sebevusa amakhanda bembona ukuthi uselesikhathi eside ebulala ilizwe kumbe yenza into ezirongo ezisekela yena, ngoba uMgabe uyenza into ezivuna yena kuphela.
Masithatha uMehluli Mpofu,
laba abantu esikhuluma ngabo sikhuluma ngama-billionaires, ama-politicians lawa alwisanayo khathesi kuzanu PF. These are very, very rich people. Bayenza noma yini abayithandayo. Siyabona uGrace uhambe eSouth Africa, watsha umntwana weSouth Africa, waqeda lapho bamnika i-immunity, wazibuyelela ekhaya. Kungazange kube lo hlupho ngitsho, kungendaba yemali abalazo laba abantu.
Yes, siye sizwe-ke ubaba uNkomo.
Into endithokozileyo yokuthi kungatshaywa inja kufihlwa umphini, ngoba nxa kuthiwa kulama-functions kawacace ukuthi ama-functions lawo akhokhelwa ngobani. And kungumlando wakhe umongameli ukuthi akulungise, awathulise, abacebise abalandeli labo kumbe abakhokhela lawo ma-functions ukuthi hhayi okumqoka libandla nothi izikhundla ezabe zifunwa ngabantu, yikho okwakha ibandla. Yikho-ke nxa engumkhokheli kumele akhulume ngakho, ukwenzela ukuthi kube le nto eyodwa abantu abayilandelayo.
Lo ke ngumnumzana Effort Nkomo umsekeli webandla lezano PF lezizalane zeZimbabwe umnumzana Mehluli Mpofu umnumzana Isaac Mpofu vethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa nguGibbs Dube weStudio 7 ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi leVOA Indebele. Kusasa umnumzana Stanley Raphael Khumalo uzacotshwa ukuba inkosi yamaNdebele lanxa kulokukhonona kokuba nguye na inkosi yoqobo. UKhumalo uzacotshwa eZimbabwe International Trade Fair omkhosini abawuqoqayo abathi kuza kuba labahlonitshwayo abakoKhumalo abavela eSouth Africa. Kodwa abanye abakoKhumalo bathi umkhosi lo ukuchitha nje isikhathi. Isixoxe lomunye wabo umnumzana Peter Zidwe Zwidekalanga Khumalo saqala ngumbuza ukuthi umgubho wenkosi owenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela uhambe njani.
Hayi, umgubho uhambe kahle kakhulu, abantu bebebanengi and abantu bebekhanya bethabile kakhulu bekholisa okwamasiko abo, kube labantwana labadala abasinayo abahlabelayo begida, bekukuhle kakhulu. Mboni ngani usukhulile umgubho okwedlulane kweminyaka emlutshwana edluleyo, kodwa kwenzakale into ekhulunywe ngunyati imbali yakhe ayikhulumileyo eningi yakhona ibingaqondanga njalo ekhuluma into yakoKhumalo yena engasuka koKhumalo. Izindula zihlezi khonapho, wabika ukuthi abakoKhumalo sebethole umntwana, kodwa abakoKhumalo akhuluma ngabo ayisibo bendlu kaloBhengula. Lanxa umntwana lo wamqambileyo ezalwa endlini kaloBhengula, kodwa kakhitshwanga ngabesende, khitshwanga yilabo alapho azalwa khona. Ukhitshwe ngoKhumalo, yebo ngoKhumalo sonke, kodwa labo Khumalo abayiba mamqambileyo ayisibo abazalwa endlini kaloBhengula. Indlu kaloBhengula ibisebenza njalo, yona isitholile umntwana ofanele ukuthi athathe ubukhosi bukaloBhengula. Izakwazisa izinduna, izinduna zizakwazisa abantu.
Siyabona ukubana kusasa kuthiwa kuzagcotshwa uKhumalo ozaba yinkosi. Ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokho?
Le indaba yakusasa kaKhumalo Thuma, thina abendlu kaloBhengula, hayi ethi mlomo ivalekile, asisakhulumi ngakho njalo asikwazi ukuthi kulungise ngandlela bani. Thina sakunanzelela ukuthi hayi bo, lokhu kukhanya ngani kuhambelana lezompolitics. Thina ayisiwo ama-politicians, senza izinto zesintu. Ngakho imlomo yethu ivalekile ukuthi sikhulume ngento ekhanya igxile kupolitics.
Hello ke ngumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo osendo lakwaMzilikazi ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Mbizo Khumalo omunye wabaqoqa umkhosi wokugcoba inkosi kusasa othi amalungiselelo asekusibanga saphezulu.
Yes, yezwa lati kunjalo baba. Kodwa ke ukuba kube njalo kakumangalisi, kakwethusi, njengoba kulamadodana olahleko. Thina ke singena emzileni wayona le into ukuthi ivele idabuke njani kusuka nge-18th century kuze kube sifika namuhla. Yiwo umkhondo esingawo. Ngingathi nje mina senza i-correction kulokhu okwaphambanisekayo, ngoba into ekhona ukuthi leli lizwe isikhathi ama-British belithatha kumbe befika kule ndawo bathola kule kingdom. So-ke into esiyenzayo lapha thina ukuthi leyo kingdom abayidilizayo yiyo esesiyilethe ekhaya, ngoba ngabadilizanga ama-politicians kodwa badiliza i-kingdom. So-ke yiyo esizama ukuthi kusasa sibe lo mcimbi wayo, inkosi ilethwe ebantwini bakwazi ukuthi lokuyana okwakuphambanisekile namhlanje kubuyile ekhaya. Inkosi sikhona.
Asebethe bona bayeza kumcimbi lo abahloniphekayo ngobani?
Esilabo lapha abeza ngalomcimbi nabegoli, yibo abeza kulomcimbi. Sibonile ukuba isikhathi sisuke saba sifitshane esomcimbilo. Yibe abanye abamazwe bathe bona hayi uqhubeni, kodwa ke ngikhona kuza kwenzakala ukuthi kube lo mcimbi ukhulu, ngoba ngoba lisitshele isikhathi sesisifitshane yikho kwenzakeleyo kwamanye amazwe.
Ibinjani festival liyibone njani lini? Lo ke ngumnumzana Mbizo Khumalo ongomunye wabaqoqa umkhosi wokugcoba inkosi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Elingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje lapho siqoqa ngokuthulwe ngumongameli Robert Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe abachothoza umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa abathi ufuna isikhundla sikamongameli ngamehlo abomvu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Eleva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanyamazwe. Umongameli Donald Trump welemelika ukhokhele ilizwe lakhe esikhumbuzweni sokuhlaselwa kwelemelika ngamalwecatsha awel-Al-Qaeda esaziwa ngokuthi yi-9-11 ngenhlonipho yokuthula okomzuzu owodwa lamhlanje ekuseni. Abeqembu lamalwecatsha abe-El-Shabaab babikwa behlasele kanzima idolobho lakwele Somalia elisemngceleni le-Kenya. Izakhamizi zedolobho lebelede wawo zithi amalwecatsha la ahlasele emadabukakusa lamhlanje. Izakhamizi zakosigola zikhuthaza ikhansili yalumango ukuthi ihlelele ukulungiselela isigaba iklinika yokubelethela. Lokhu kuba bakwenza ngenjongo yokwehlisa indleko abahlangana lazo nxa besiyabeletha koBulawayo lokuthi omama bengabelethela emizini yabo. UBathabile Masuku oStudio 7 usethulela loludaba.
Izakhamizi zakwaSigola eMzingwane sezihlanganise amakhanda lobukhokheli babo bavumelana ukuthi bakhe indlu yokulindela nxa omama sebezabeletha. Indlu le isiyakhiwe sekusele nje ukuthi ifulelwe. Izakhamizi kanye lenkokheli bahlanganisa imali efika amadola amahlanu umuzi ngomuzi ukuze isakhiwo siphele. Unkosikazi Christine Chitewe ekhuluma emele ukansila unkosikazi Catherine Ndebele uthi omama bathwele nzima ngoba kungela ndawo zokubelethela njalo bahamba imango emide besiyabeletha.
Sesiqalisa uhlelo lolu sesibona indubeko zade zikhona kubomama. Umama bethwele nzima ngoba nxa sebefuna ukubeletha besingela amathenethi wodi la. Savumelana ukuthi sizancedisana njengesigaba. Sangena ngina lapho esacabanga khona ukuthi singathola uncedo. Ubaba wethu MP basinceda ngamasakanisamende. Abanikazi besitolo labo basincedisa ngezamende. Isigaba savuke sonke sizabe sikhipha ama-50 cents, ama-$5, $5 eqaliseni. Ubaba uchief nguye waqala uhlelo lokukhipha $5 kwakhe sisemhlanganeni.
Evumelana lonkosikazi Chitewe, unkosikazi Simoli Sibanda uthi omama baphatheka kabi kakhulu ngokuswela indawo zokulindela okwenza abanye bagcine bebelethela emakhaya.
Ekliniki eNjabathe esontanga sahlala phansi sawubona ubana yithi kakhulu esesibeletha. Bekusithwalisa nzima sicina sibelethela emakhaya, abanye baswele besezindleleni besiza ekliniki ukuthi bazobelethela. Lalapho kubelethelwa khona ekliniki yispace esincane esingafanelanga ukuthi umuntu ongumama angabelethela. Induna yavuma ukuthi hayi akayakhiwe i-maternity ward. Lakanye abantu bavumela phezulu bancedisa ngokuyakhipha ichebe-chebe esifuleni.
Ekhuluma emele ontanga osakhulayo unkosazana Sanele Ndlovu uthi isakhiwo sendlu yokubelethela yinto ehlanganelwe izakhamuzi zonke kanye lekhansili yabo laloba sekusilela uphahla.
Iqakathekile especially nxa sikhuluma ngokwengeza eklinika ukuthi sikwakhiwe imaternity lokuthi omama izindlu zokuthi omama balindele khona ngesikhathi izinyanga zabo nxa sezigwalile ukuthi babe bezobeletha kulokuthi khathe sikunje nxa kuyukuthi kungalungiswanga khona lokho siyathina omama ikakhulu siyasuke kusiphatheke kakhulu ukuthi sidinga ama-transport la $20 kwaphela kungelayo ukuthi kuthwale ukuse ngapi kubo mpilo hospital khona ngale bese ucinga usuzuzu ubelethele ekhaya kathi ke kungalungiswa konke lokhu sizilungisele kanye le council kuyabe kukuhle okunye okumangalisayo
indawo eziningi emaphandleni ziyasilela indlu zokubelethela njalo ama-council kawayenelisi ukuthi akhe lezi zindlu izakhamizi eziningi sezibona kungcono ukuthi bathathe amanyathelo afana lokuhlanganela ukwakha lezi ndawo ukwenzela ukuthi behlise indleko abahlangana lazo njalo omama babelethele endaweni ezifaneleyo iningi labomama kanye labantwana balahlekelwa zimpilo ngenxa yokuswela indawo eziqondileyo zokubelethela ngimele istudio 7 ngisemzingwane ngingubathabile masuku
Elebotswana selinikeze eZimbabwe okuzimbodlela kwemithi okuzinkulungwane ezingamakhulu amahlanu i500,000 doses wokulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo ezifuyweni owefoot and mouth. Okunengi asikuzweni kuMartin Ngwenya weStudio 7 eseHaveron.
IBotswana ithi ukunikeza iZimbabwe imithi yokulwisa umkhuhlane womlomo lamasondo efoot and mouth indlela yokuthi eZimbabwe lenelise lalo ukwenqabela ukumemetha kolomkhuhlane okunganceda hathi lona lodwa kodwa lamanye amazwe angumekhelwane lawo semhlubulweni wonke wangezansi kwezekazi le-Africa eleBotswana lihlala njalo nje ligcona iZimbabwe ngomkhuhlane womlomo lamasondo ohlasela inyamazana isithi abeqa umngcelo ongekho emthethweni kanye lezifuyo ezisuka eZimbabwe yizo ezidala ukumemetheka kwalomkhuhlane iZimbabwe yona ayilamali yokuqhuba umkhankaso oqinileyo okwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane kungakho eleBotswana libone kufanele ukuthumela imbodlela zemithi engaba ingxenye yesigidi 500,000 kungelambadalo eleZimbabwe likweleta iBotswana phose isigidi samadola emelika ngemva kokuthatha imithi yokulwisa umkhuhlane omlomo lamasondo ngesikwelete omunye weZimbabwe ehlala eHaveron uthi iBotswana igcine ibona ukuthi kungcono ukuncedisa iZimbabwe ngoba yiyo elahlekelwayo uma umkhuhlane omlomo wamasondo umemetheka
kumele sikhumbule lokunanzelela njalo ukuthi iBotswana yona ithengisela inyama yayo kwele Europe ngakho ke kabafuni kulahlekelwa yiforex le abayitholayo ekuthengiseni kwabo inyama yeEurope yikho benike imithi le mahala kwele Zimbabwe
Nkosazana Sipho Dewa yena uyabuza ukuthi kuyoze kube nini inkokheli yeZimbabwe isenza iqhubeka kube yinhlekisa kwamanye amazwe ngoba kumgceke ukuthi isipho lesi semithi siyakhuluma
kambe kuzaba nini silokhe sisiba yinhlekisa kwamanye amazwe size siphiwe imithi ngoba iBotswana ibona ukuthi sesehluleka ukuzithengela asazi kumbe eyakithi inkokheli ayikuboni ukuthi kuyayangisa lokho
ugaja olubona ngezokulima kwele Botswana luthi uqathekile unikeza eZimbabwe imithi ngoba imizamo yokulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo ingagcina ibuyela emuva isihambi ezingena eBotswana zivela eZimbabwe kumele ziqhamuze inyawo emanzini athelwe imithi yokulwisa umkhuhlane lo njalo konke ukudla okulungiswa kumbe okuvela enyamazaneni ezilamasondo okufana lenyama uchago amasi lokunye akuvunyelwa ukungena elizweni leBotswana eleBotswana lisuza izigidi lezigidi zamadola emelika ngomnyaka ngokuthengisa inyama yenkomo emkambo yamazwe amanyano wezwekazi le-Europe o-European Union kodwa uma kulomkhuhlane womlomo lamasondo akula nyama ethengwayo ningumartin ngwenya owendaba zestudio 7 ngisabron kweleBotswana
Umdlalo wezamasiko oweZimbabwe International Carnival obusenziwa endaweni ezijiyeneyo zeHarare laseChitungwiza ugqitshwe ngomgqibelo. NgoLwesihlanu kwenziwe ihlandla labahlonitshwayo eHarare Rainbow Towers lapho kade kuleziphathamandla zikahulumende ezibalisa umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wezokwethekelelwa uMnumzana Walter Mzembe kunye labanye. Abacule kulumbuthano babalisa uOliver Mtukudzi lo mhlabeleli weRumba odabuka eKongo uWerason kodwa abachiye abanye bebambewa ngaphansi ngamantombazana akwele Brazil asina umculo weSamba amagide begqoke impahla zensitha nje kuphela amanye amazwe aphatheke kulombuthano wabalisa iBurundi, China, Cuba, Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, Ghana, India, Jamaica, Mozambique, Malawi, Nigeria, Portugal, South Africa, United Kingdom, le Trinidad and Tobago. Okuhlaziya lolu daba siqoxele isakhamuzi seHarare umnumzana Peter Moyo ongukansela njalo walelo dolobho.
Hayi ngibonile yiko abantu bade bekolisa ngoba lawo uyakwazi ukuthi kona abantu into ezinje bayazithanda kakhulu. Abakolisile abakolisayo thina singathi sisashile kodwa hayi kwekumnandi.
Ngamafitshane ungathi injongo kahulumende eyokwenza umbuthano wona lo ifezekile na?
Injongo yangikhona vele ayinangqondo. Akubonde ukuthi kusebenzani ngaphandle kokuthi bayaletha nje abantu ukuzihambela bekhamisile bengagqokanga. Vele angibonde ukuthi kusebenzani. Akulethi imisebenzi, akulethi ama-tourist, akuna-tourist ebuye kuzobona into ezinto. Akusebenzi lophela.
Manje singathini nxa sikhangele lokho okwenzakeleyo? Sibona ukubana kulendubo elizweni ezifana lokusilela kwemali emabhanga lokunye abantu bathini ngakhona?
Abantu balapha vele sebedineyo ngakhona izini ngazovuke ngo-12 ebusuku siyalala khona akusebenzi kona leli nto engekho. Babo bulalo kokuthi kumbe bayakuthi ha sizalinika nje abantu basifika kuma-20 kumbe 50 okungcono. Akula uphokulala ebhenki ngoba kubhaliwe ukuthi umbe CDZ umbe 200 bhenki usuphokulala ngoba libhenki kanti ba kungena lutho phakathi akula. Abantu kathe sosi silobuhlungu obuyobunzima siyabona into ezihle ubuhlungu. Ngizakunika umzekeliso, i-DSTV nxa uyikhangele akayifuni imali ezinye nje imali lezyamanyuzipepa laprintwayo la afuna i-US dollar. Kodwa ke abantu laba bezimbango bayayithatha ngaphi leyo mali? I-reserve bank ngeyekontrola amabhenki khayisithi elinye ibheki alithatha ama-US dollar aqhanga ukuthi abantu abangkhona abazafaka imali nayo bayithethe ngaphi? Siyabona ukuthi vele kulobuthutha obugcweleyo khonapho.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo esakhamuzi seHarare ungukansela njalo walelo dolobho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Kwezemidlalo lokhu lihlezi phezu kwengalane iqembu le-Chicken Inn loba nje linqotshwe ngele yada ngomgqibelo odluleyo. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu le-Chicken Inn linqotshwe nge-2-1 liqembu leyada ngomgqibelo okwimpumela ebingakhangelelwanga ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu njengoba abafana be-Gamecocks bebetshaya eziwayo phambilini yokudibana leqembu leyada lona elingelinye lamaqembu aqhuba nzima lonyaka. Loba kunjalo iqembu le-Chicken Inn lalelo lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo engama-50 lanye njengoba lelo ebelilethuba lokulihwitha ele-Dynamos libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Highlanders ngesonto okwehlule. Umqeqeqeshi njalo engumnikazi weqembu lebantu Rovers uMthembu Ndlovu uthi yena yebo kambe ukunqoba kuyala uqembu lakhe kodwa okuqakathekileyo yikuba abafana bakhe befunde ibhola.
Hayi badlalile abafana kwehlule of course ama-points asiwatholanga. Ngibona ingazani sizamile kakhulu ukuthi i-team ade zidlala layo la i-team eqinileyo kakhulu njalo bale experience eningi. Inhlanhla esilayo ukuthi asifanani lamaqembu amaningi ukuthi esikwenzayo ukuthi zange ukuthi sibe ngcono ngemihla ngemihle. Asikhangeli kakhulu ukuthi ama results aphume njani ngoba sinqotshiwe kithi sebesikhangeli ukuthi kuyini esikufundileyo kungaphezu nga improve khona.
Kolunye udaba olumelana nalomdlalo wenguqu umncintiswano weCOSAFA Women's Championships ukhangelelwe ukuqala ngolwesithathu edolobheni lakoBulawayo njalo uzadlalelwa enkundleni ezibalisa eBarber Fields kanye leLuveve. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wathi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Amazwi kamongameli Mgabe wokuthi kasoze asuke esikhundleni kumbe akhethe umuntu ozamelama asetshengise abanye ukuthi ufuna ukufela esikhundleni. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo uzagcotshwa kusasa ukuba inkosi yamaNdebele lanxa kulokukhonona kokuba nguye na inkosi yoqobo. Kwezemidlalo sizwile ke ukubana iqembu le Chicken Inn lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lanxa linqotshiwe. Olivalelisayo igama uChris Gande lichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.